Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulabantu abedlula amajumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo.
Kunjenje elizweni thina sikahlolwa iplumtree yonke sihlezi khonapha, abantu abethu labo kabazange bahlolwa.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye ibandla kulandela ukuthathelwa ibizo leli libandla le-MDCT.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasisoze sibe sisuqwa nje izano ngokuthanda kwayo. Isebenza nengatsha zayo ezabomakhuphe nabomonjora.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe badlala kubi.
Onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Namasishana ngichaza ukuthi MDC Alliance yinto ye-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abedlula amajumi amabili abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi utsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezikhombisa lamakhulu ayisithupha 7672 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho lonyaka. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula amakhulu angamajumi amabili 225 kwaphepha abafika phose inkulungwane ezisithupha 5914. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezijeneyo bathi ngabaliqiniso lokuthi kwenzakalani ezikolo ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwazo. Umavisi Gama usethulela lolokudaba.
Kukhangelelwe ukuthi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantwana abazaqala ukuya izikolo yilabo abazaloba imihloliso etshiyeneyo ekupheleni komnyaka. Abazali bathi akukhanyi kuhle ukuthi zilungiselele kanganani abantwana lababalisi. Unkosikazi Lydia Maphosa ohlala ePlumtree uthi akwaziwa ukuthi abantwana bazafunda njani kwezinye izikolo ezazisetshenziswa njengama-quarantine centers.
Ngiyazibuza ukuthi njengalapha ePlumtree izikolo esilazo lapha bekuhlala ama-returnee kwi-quarantine begcinwe khona phana.
Unkosikazi Maphosa uthi akwaziwa njalo ukuthi abantwana lababalisi bavikeleke kanganani kumkhuhlane we-COVID-19.
Kunjenje elizweni thina sikahlolwa iplumtree yonke sihlezi khonapha, abantu abethu labo kabazange bahlolwa. Ukubuyela kwabo esikolo mina angikuboni kuyinto enhle kumbe bevikelekile, ngoba bayahlangana labanye abavela kwezinye indawo esingakwaziyo ukuthi labo lapha abavela khona kunjani.
Isakhamuzi seRugare eHarare uMnumzana Joseph Swanda uthi bazazama ukubonisana labantwana babo kwezokuvikeleka kumkhuhlane we-COVID-19.
Njengabazali sizazama lathi ukuthi siqonqosele abantwana bethu bazivikele ngokuhlala belama-mask njalo lama-sanitizer. Kodwa sithemba njalo lezikolo zilungiselele ziredi ukuthi zincedise lokho. Into nje esikhathazayo ukuthi ukhona yini uzabe khangela ukuthi abantwana bayalandela le mthetho ye-COVID-19.
Abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kulandelwe iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana James Masuku ohlala eMthorashanga.
Engikukhangelayo ukuthi ama-PPEs lawo azabe elama-teachers lazabe funeke ebantwaneni besikolo wona azavela la ngathi. So nxa ngikukhangele hayi ngibonanga kuzoba nzima sibili. Ma kungabazali kutsho ukuthi babe sebefakwe ebunzimeni obunye obuphezu kwaloba balabo.
Umasukuthi akucaci ukuthi uhulumende uzavikela njani abantwana lezifundi kumkhuhlane we-COVID-19.
Masukukhangela konke ngaleyo ndlela ayi asazi, maybe uhulumende yena njengokuthi ukukhuluma kwakho ukuthi uzavula izikolo uvele ulamacebo ngaphambilini akwaziyo ukuthi uzawabeka in place ukwenzela ukuthi abantwana baphephe ezikolo.
Uhulumende uthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze abantwana lababalisi kanye labazali bavikelwe kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaqhubekela phambili lisebenzisa ibizo leli loba selizasetshenziswa libandla le-MDCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe kukhetho lwama-by elections oluzayo. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi uMakhube labanye bakhe benza lokhu bethuthuzelwa libandla le-ZANU-PF elikhanya lifuna kubuse ibandla elilodwa eZimbabwe. Uzimanda uthi abasoze babumbe elinye ibandla elizancintisa kukhetho oluzayo.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasisoze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo. Isebenza lengatsha zayo ezabo Makhuphe labo Monzora. Ngalokho EMDC izaqhubekela siya phambili imisa njalo ithatha amaqhingathi sisebenzelana nozilo weZimbabwe ukuvikela lokhu okwaphose kwabulala ilizwe ngama-1980s osokusenziwa njalo ngumnumzana uMnangagwa Lochiwelo.
Ye, kodwa ke akusoze kuphambanisa abantu ukuthi kuyabo le MDC Alliance Kuphe, MDC Alliance Jamisa, kuyabo kuyini khonoko?
Vele kuyinjongo yezanu ukuthi kube njalo, kungasenani thina silethemba lokuthi iba abantu beZimbabwe banokukhalipha okukhulu kakhulu, njalo kabasoze bale lokhu beqhilwa izanu iqamba amanga njalo isebenziswa amandla elizwe ngendlela engayisiyo, so kuzafanele ithathelwe. Ngiyazi ukuthi le region kumbe singathi namanye amazwe esidlelana lawo aza kuba nokuphatheka okukhulu ngendlela izanu esiphatha ngayo indaba zombusazwe nendaba zohlakela lolu efuna ukuluvusa kwele Zimbabwe kwenzela ukuthi uMnangagwa ayelokhu ewobusayo.
Kodwa uMnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaMakhuphe, uthi i-MDC Alliance ngeyabo.
I-MDC Alliance yalonjwa ngubabuTswangirayo ngo-2017 ngemva kokuthi sihleli njenge-National Council ye-MDCT. Ngiyakhumbula yokugcina sayebamba emzini wakho ubabuTswangirayo, savumelana siyaqala le nto, njalo upresident we-MDCT uzoba ngupresident we-Alliance. Kwase kuthi ngo-February ke ngeshwa uTswangirayo washona, uthe seshonile uChamisa wasethatha ngenkani umbuso we-MDCT ethi umama Makhuphe ngumuntu wesindebele njalo ngumama ngeke afake usiZimbabwe akabuyele emathebhelelenti, otherwise uzomgugrawunda. Bazama ukumtshisela endlela bemtshiselela khona lokho bethi akulandebelela ngakusezimbabwe. Indaba igcinise court. I-court yathi umama uKhuphe nguye okumele athathe after ubabuTswangirayo. Now isivumelwane phakathi kwe-MDC ne-MDC Alliance, amaphathi awe-MDC Alliance, ukuthi onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Ngamafishane-ke ngichaza ukuthi i-MDC Alliance yinto ye-MDCT. So laba bathi bona basomalunga i-MDCT abakwazi ukuphinda futhi njalo bethi kona yibo abakhokheli babanikazi be-Alliance, akwenzeki lokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ngalinasandla kulokhu okwenzakala ku-MDC Alliance. UMnumzana Believe Gawule okubandla leli uthi kuyahlekisa okwenzakala kumabandla e-MDC.
Intoyabo ludala vele, ngathi blame yonke bayisa ku-ZANU-PF kona bothamisa, but into leyi-tips ngangingayikangela yokuhlanganisa idobi lenopi lobulongo lani konke ingcekeza yonke bengingcekeza sile esalelayo kuyinto kwafana vele akula order vele angathi vele lokutola abantu besakhuluma ngawo kade sekuludaka lona yilonto aludaka olungacinekiyo into abayifunaka ngabayazi lokuthi bakwenzani vele abakwazi ngabantu labana were driven by greed, were driven by ukuzilungisela kwabaqondanelayo kwenganani labantu abangakandaba labantu labakhethi kusekugqekeni nje mto zonke lezozenzakalayo bayazilela bayenzani balela ukudla balwelani vela abantu kunokokunokuyesengisa ukuthi abantu labavele abahlelekanga vele itela abayifuna kabayazi njalo they must step ukubheni ezanu-PF ngodaka labo abaleyezana.
Igoda elilwela amalungelo kwaZulu uMnumzana Matshobana Ncube uthi uThabisa kumele abumbe ibandla elitsha ngoba sebemthwalise amagabha avuzayo.
So kufuze ukuthi laba abathi bona bayi alliance nga beqinisile belesibindi. So kufuze ukuthi balibumbe iqembe elitsha abazayilipha ibizo elitsha. Nxa kusenzakala lo kusho ukuthi kulama ramifications abakhona. Ngoba a number of abantu babo bama MPs bama senators lokho bekhona bama councillors nxa bebumba iqembu elitsha kusho ukuthi bafuza ukuthi either ba withdraw la bantu baba recall from parliament or babachiye laba bantu bekhona ngale okule ngozi yokuthi bangasala bekhona ngale bayagcina behambe lothokozana ukhulu. But at the end of the day abantu base Zimbabwe yibo abaza yenza i-decision e-final ngo-2023 ukuthi bona bafuna ukulandela uMakhupe kumbe bafuna ukulandela oChamisa labanye bakhe. Kodwa ukuthi kwenzakale lokho kusho ukuthi nxa uMakhupe esetheke over i-alliance so kufuze ukuthi laba balungise iparty entsha baqale phansi.
Ukhangele ukuthi amabandla la azalwisana kakhulu ngokusebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kusenjalo kulabanye abantu abathi sokumele uMnumzana Nelson Chamisa abumbe elinye ibandla kulokuthi asebenzise umanyano we-MDC Alliance. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Omunye wabalombono lo unkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani kuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungxabangxoza le khona avela shiyane lebizo lele lithi MDC vele azifomele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba ibizo angiboni ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe kukhetho nxa abantu bevele befuna yena.
Lokho kusekelwa uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi othi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa nguMakhupe akusoze kubaphambanise.
Abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshi be-MDC Alliance kufakwe enye iparty kumbe ezavela kumbe engikhona izafakwa abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyo esingenileyo. Wesi njengakhonapha kobulawayo i-MDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasoba balapha kobulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibi kakhulu.
UMnumzana Harold Fuyane laye ohlala kobulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by-elections lawa. Ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likakhuphi lizakukontesta ezi-MDC Alliance. Solungezi bengazwanani ndamaqula e-MDC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo lezanu PF ukuthi lizwinele kalula.
UMnumzana Dumisani Nkomo ingcweti kwezombusazwe uthi okwenziwa ngamabandla e-MDC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba lozulu.
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe yinhlekisa sibili. Kodwa mina engibona kumqoka yikuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakobulawayo seriously. Ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela ubulawayo. Inkinga yethu kobulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abangameli ubulawayo. Sibazwa kuphela nxa kulokhetho kale sizize bazwa nxa sokule by election.
UMakhupe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli kwathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili. Akwaziwa okuza kwenzakala kukhetho lwama-by elections aza kwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singahangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump kukhanya ezimisele ukukhetha umahluli wedala le-Supreme Court ozangena esikhundleni sikamoyi uRuth Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu. Kukhanya engani uTrump uzakhetha u-Amy Coney Barrett oChicago loba nje abakubandla lamademokrasi besithi akumelanga akhethe ozangena kusikhundla lesi kungakenziwa ukhetho ngolwezi. abakubanda la ma Republicans bangavimba owayengumongameli umnumzana Barack Obama uba akhethe ozangena kudalela Supreme Court besithi kuzaphumazamisa ukhetho kodwa okwamanje kukhanya bengasalandeli isinqumo lesi abasenza edalela Senate. Kuqakathekile kakhulu ukuba ibandla leli libe labantu lalo kudaleleli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwesizwe sikamthwakazi. Silobaba umnumzana Bornman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo kanye lomnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kuyasifoda vele ukuthi siliphinde isiko lethu kungakhathalekile ukuthi omakhelwane bathini.
Ye, wothi siye kubaba uMagonya,
abantu abawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga kuthiwe kule nkosi yamakhumalo. Njalo lawo amakhumalo mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami o impendulo yami embuzweni wakho mfoka Mthembu ekuthini kuqakatheka kanganani ukuthi sibe njengenkosi. Okwesibili engiza kusho yilokhu, kumbe abantu bayafuna ngabafuni sizahlala isihlalo sayo mfoka Mthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende empumalanga ngabe sithini kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa kukhona nango amaseko lesidlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuza kuba nzima Mthembu ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwabotshwayo ngaliyani imini. Inkosi yohlanga izohlala isihlalo sayo engizohlala mina lawe sisaphile, ngoba mina lawe yebo yena singabantu kungela hulumende singabantu inkosi ngekho, kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe. And uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziqhenya ngayo, yindlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi nakwenhla.
Khumalo, nxa sikhangele sibili abantu bayabuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe yenza umsebenzi wayo khona ngale.
Ubukhosi akulwi lo muntu, ubukhosi akubali bantu ukuthi aba bathathu laba bangaki. Ubukhosi lobu buzadinga labathwa, abathwa kuthiwa bakhona letsholotho esigodi masihle loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze upimpi lwabo ibe ngcono. Ubukhosi abuzanga diliza lutho, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Laba balovalo angazi balovalo lwani, kodwa ubukhosi abuzanga kulwa lo muntu. Ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Yikho ke ukuthi abantu bezibabakufuni bayazihlupha njengoba akulandlela abazazibha ngapho Mthembu. Ayikho indlela abazazibha buzaqhubeka kwenzeka.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungaguqula njani impilo yabantu njengoba abantu bakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Ukuthi abantu bangasizakala njani? Kusokuqalile vele Mthembu. Abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko sibakhona. Hayi ukuthi kulula Mthembu, akulula. Kodwa-ke amacebo le ndlela lokuyathethisa ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono, abantu abavula amehlo babone bazabona kusenzeka. Loba inkosi engakayifika ekhaya, ngoba phela bayala laba abahlele ezihlalweni, kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukuzitsha kancane kancane, kungeke kwenzeke nje futhi.
Hayi-ke uhlelo lolu luma lapha okwalamhlanje. Sithathele ithuba ukuthi sibonge umnumzana Bornman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asikhangeleni singabaphelileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa loLinda Mpofu oyenhlanganiso ye Community Youth Development Trust sixoxa ngohlelo abalusanda ukugciba olumayelana ngokufundisa intsha elizweni ngesisekelo sombuso. Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lolu.
Besilo hlelo lwethu olwe road show lapho ekade sifundisa khona ulutsha ngesisekelo sombuso selizwe besikhangelele kakhulu amalungelo okuthi i-Bill of Rights siphinde sikhangele kakhulu lamalungelo olutsha sinanzelela ukuthi ontanga basasilela kakhulu ekwazini ngesisekelo sombuso
kuyinokwenza ukuthi liqale lolu hlelo
sikhathi esiningi nxa sise ezigabeni kumbe ezabelweni sisenza ama activities ethu ama meeting ethu sinanzelele ukuthi ontanga isisekelo sombuso abasazi so sasinanzelela ukuthi nxa ontanga bengazi isisekelo sombuso wabo kukutsho vele akulalutho abangalwenza o akulalutho sibili abangafaka isandla bethi hayi lokhu lilungelo lethu ngoba baya bengakwazi so sasesithi ngangcono thina sibe lohlelo lapho esizazama khona ukuncedisana sifundisana labontanga ukuthi isisekelo sombuso kanti siqukethe aphi amalungelo ikakhulu akhangelane lokuthuthuka kwabatsha
njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu bahlangane ngobuningi babo phansi kohlelo lwe-lockdown luphathe njani uhlelo lolu
kuma roadshows ethu into esiyenzileyo ukuthi besingavumi ukuthi kube le-gathering ekade sikwenza ukuthi besihamba besibhoda besingani so njengokuthi e-bait so sisukele emagosi okuthiwa kukombetsi sihamba si-announce ukuthi utshaywa izingoma mayelana lamalungelo sinanzelele ukuthi nxa si-announce ngalokho okuthiwa i-loudspeaker lo hleze endlini uyezwa lo hambayo uyeza besisithi nje singafika endaweni sibe just for 5 minutes and phakathi kwemilayezo yethu ekade sisibalayo besiphinda futhi sikhulume ngokuqakatheka kokulandela sivikela emkhuhlaneni we-COVID-19.
Njengoba uhlelo lolu selifikile emaphethelweni liza qhubekela phambili na lifundisa intsha elizweni mayelana ngesekelo sombuso.
Mina njengenhlanganiso sifuna kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili sifundisa ulutsha ngesisekelo sombuso. Lama WhatsApp group lapho esifaka khona i-information yona leyi esisekelo sombuso. So sizabe silokho siqhubekela phambili.
Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenhlanganiso yenu bangalixhuma njani?
Siyatholakala kuma social media platforms achiyetheneyo kuFacebook sitholakala ku-CYDT Math South la kuTwitter njalo it's at CYDT Math South.
Isikhathi yiso sesidliwe nguMankoyi sithanda ukubonga uMampofu ngokungena kuhlelo. Bona lokho namhla lingakhohlwa ukuthi sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Wobe mthokazi omuhle zimbabwe omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe sike siyithethe kancane sinikelele isicetsha uNtukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga la ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele uSambuleli chapter ka 21 verse ka 5. Ithi yona, kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo, wathi yena khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Wasesithi kimi, bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala. Nxa singena kusibanga esinjalo kulula ukulahla ithemba. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba. Siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka 21 wayesithena, ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha. Lwana umhlaba omdala lezulu leyana elidala kwasekwedlule, lolwandle lungasekho. Manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ngikhumbula uDavida esithi yena, inkosi ngumalusi wami, angiyikwesaba lutho. Kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo, ekhuluma ekugcineni sithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha, kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba emuntwini ophila lapha emhlabeni. Sidlula phakathi kwe-COVID, sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi, sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ukuthi akula kudla akulani. Uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini, kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha. Ubuhlungu konke kuzayidlula. Ye, lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini, kodwa mfundi sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 verse ka 10 usithembisa impilo ephuphumayo siseselapha emhlabeni. Njalo siyakwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi lona, wethembekile uNkulunkulu, liyeza ilanga elitsha sizajabula sithokozekile lona, ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi, uDavid ekhuluma kumakhubuthe yena, nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugqilini kwakungani siyaphupha. So lakho kunjalo, lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugqilini kuza ngani uyaphupha, ngoba lelo langa liyeza. Lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo uJohane chapter eka 21 esithi, khangela bheka ngenza yonke into ibentsha, uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu, mhlambe shuwa yonke into isitshintshile, isimo sami sesitshintshile, ukudubeka kwami sokuphelile, inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezisule. Ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane, uNkulunkulu uyavala leyo mlomo, uyasijikela phakathi komlilo, uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasishisi, ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibentsha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, ufuna ukukhulumisana lawe sesigqiba, ungalahli ithemba. Ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo kona, ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima, uNkulunkulu uthi yena liyeza ilanga elitsha. Kuthazela ngalawo mazwi, ube kwasithi lokho ohamba phakathi kwakho kuyaphela. INkosi ikubusisa, sithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala, obesefuna ukuthi ayekele impilo. Siyathandaza ukuba uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo, ebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla, njalo ngokwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu. Nkulunkulu wami, hlangana labo batshintshe impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abedlula amathumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisoze libumbe elinye kulandela ukuthathwa kwebizo labo libandla le-MTCT. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olubalisa ngokip Stube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.